sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 3 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlala ivaccine ngapha kithi duzane lakithi endaweni ezijhiyeneyo kube seduzane ngoba amalayini abakhona emaklinikhi.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukungenela kwebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ukuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abachiyetshiyeneyo. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo.
Abasakhulayo beZimbabwe bamanyanela abanye abadabuka emazweni e-Afrika emkhosini wokugqiba izifundo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuvuselelwa umkankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele ngenjabulo ukuphathiswa ngabebutho kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Abebutho laba bahlaba abantu emalukitshini abalisa i-Country Park kanye le-emganwini. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zithi ukuphathisa kwabebutho kulinyathelo elihle eliza kwehlisa indwendwe emaklinika. Kusukela izolo, ibutho leZimbabwe liphatheke kumkhankaso wokuhlaba izakhamuzi zakoBulawayo ngoba kuyiviki yabo yokuncedisa uZulu, i-Community Assistance Week, phambilini kokuthakazelela usuku lwabo olwe-Defence Forces Day ngolwesibili oluzayo. Abebutho babuye bexhasana labekhansili yakoBulawayo lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sasemzini wemganwini, ngomunye wabancoma kakhulu inyathelo labebutho leli.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi duzane lakithi endaweni ezijhiyeneyo kube seduzane ngoba amalayini abakhona emakliniki njalo neziphathi ezikhona emakliniki azibathokozisi njalo amalayini akhona abe makhulu kugcine kuhlaba abantu ababetshwana. So kuqakathekile ukuthi yena amasotsha abe khona ncedisane namanensi kukho konke sibili ukuthi silwisane lomkhuhlane lowo. So kuqakatheke kakhulu sibili sikubona kuqakathekile sibili amasotsha lawo nxa ezinika isikhathi ekuye ebantwini ezoncedisana nama nisa ukuthi beqeda umkhuhlane lo labantu labo bezincedise futhi ngokugqoka amamaski langi-social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sasemganwini, umnumzana Gift Mlilo, uthi abantu kumele babonge ukuthi ibutho liyancedisa bengabi lokwesaba.
Siyabonga ngazokuhlaba lamasotsha because siyazi kule pressure mhlawumbe ngamanesi semalutshwane endaweni ngendawo. Njengoba abanye bebanje i-COVID yanti phela bayinxa bebanje la amanesi aphuma kushort staff. So amasotsha la nxa ezongezelela i-staff ayehlisa i-pressure lama-queues emaningi kuba le ndawo eziningi zokuhlaba. At the same time amasotsha ke lawo nxa kungabantu abatrainiwe bafundela bekwazi ukuthi kuhlatshwa kanjani bekwazi futhi ukuthi beziphathe njani ku-public kuyinto e-right because abantu bengabona amasotsha kwezinye isikhathi basuka beyesabe kube nganento ye-force matter. But nxa into yankhona yenziwe kahle kuhlabantu bevumela ukuhlatshwa kuyinto e-right. So amasotsha right nxa ezohlaba in a good spirit kungeka kethu selana because abantu ngayo ne-inform yamasotsha sebecanga ukuthi kunjani kule-force matter phakathi.
Umnumzana Greta Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi inhlelo ezinje zokusebenzelana labebutho ziqhakathekile kakhulu.
Njengesakhamizi sasemganini siyakwamukela kakhulu uhlelo lolwenziwe iZDF ukuthi khona izohlaba abantu endaweni zethu emganini kakhulu. Ama-outreach program la aqhakatheke kakhulu ngoba kumaviki amabili adlulileyo ngibonile futhi kade bekhona kubo Footfalls, kade bekhona kubo Touchers, kade bekhona kubo Island. Lapho kuhlatshwe khona abantu abaningi bonile sibili abantu kathi bekijima besiyahlatshwa njalo luhlelo oluhle kakhulu esilwamukelayo njengezakhamizi.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sebutho uColonel Alpheus Makotore yahlule ngoba ucingo belungaphendulwa. Kodwa uColonel Osi Olimandu ongubulawayo district commander uthi lokhu kungenye indlela ibutho eliphathisa ngayo uZulu, ethi njalo iviki yakuqala yenyanga kaNcwabakazi bayibekela ukuphathisa uZulu. Wengeze ethi amaqula abo aphathisa uZulu ukuhlatshwa amajekiseni elokitshini leCowdery Park lemganwini. Kusiyaphela usuku lwayizolo iZimbabwe Defence Forces ibihlabe abantu abangamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 ijekiseni yokuqala eSinovac elokitshini leCowdery Park, kuthi emganwini kuhlatshwe abantu abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-91 ijekiseni yokuqala eSinovac kanye lo yedwa umuntu obehlaba eyesibili, okuletha inani labantu bonke abahlatshwe libutho babe likhulu lamachumi amane i-140. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane eyodwa 1309 belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,598. Lokhu kukweze inani lasebehlatshwe lijekiseni laya phezu kwesigidi esilengxenye 1,674,710. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyangalombili 798,880. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amane lambili 42 bamanyanela bosowabo abadabuka emazweni atshiyeneyo eAfrika namuhla emkhosini wokugqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lolu luqutshwa nguhulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha beAfrika. Ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus, lonyaka loluhlelo luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yobulembu e-Zoom kulokuthi kubuthanwe eMelika njengeminyakeni edluleyo. Umkhosi lo uqale namuhla njalo uphela kusasa. Unkosazana Samantha Spanda ongene kuhlelo lolu ngo-2019 utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship luqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni abatsha ngoba lubaxhumanisa lengcwethi emsebenzini ezitshiyeneyo zakwamanye amazwe.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili. Okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Ngiyakhumbula mina ngafunda e-University of Delaware. I think kukhodi yami kwakula ama-countries 20. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo. Okwesibili ukuthi ngabona izindawo. ngafika kwesinye isikolo esabantwana abangezwayo. Izikolo ezithu enyakho ne university. Asila university enjalo, njalo iuniversity yona le bathi akula university enjalo umhlaba wonke jikelele. Udesigned ukuthi abantu abangezwayo njalo abangakhulumiyo bebone izinto befunde.
Uhlelo lolu lokusize kanjani emsebenzini wakho?
Kwangceda kakhulu ukuthi ngibone izindawo ezijeneyo. Kuyafanana nxa uhlezi ngini, i-exposure iyanceda ukuthi ubone ukuthi abanye abantu bakwenzani. Njalo nxa sesiqedile i-fellowship kathesi, bonke labantu engamfunda labo sebengabangani bami. Ngiyakwazi ukubalandela ku-Facebook, ngiyakwazi ukubalandela ku-Twitter, ngibone imisebenzi yabo abayenzayo. Okay, nxa besenza ipolicy bayenza so. I-example engayibonayo kufanana lathi kule electoral commission yeZambia kathesi abantu abangaboniyo eZambia sebekwazi ukuvota abakwazi ukusebenzisa umbhalo weBraille sebekwazi ukuvota into engayibonela komunye umngane wami weZambia ngahle ngathi into engikwanisa ukuthi ngikhona siyipushe for iZimbabwe ngoba iBraille ballot ivele iyahlupha from ama elections ayavela kudala silokho esihluphana labe electoral commission ukuthi besifakele iBraille ballot so into eziningi bona ukuthi kuyamvula ingqondo ukuxhumana labantu abaningi abachiyechenayo kuyamvula ingqondo mbona ukuthi okay lapha kwenziwa so so it's a very good experience ekufundeni lapha enye into engcedayo ngefellowship ngama opportunities ngingakhangela this year ngaba yispeaker kuma global conference ayithu AS1 yayi women in global leadership ayithwa yi world conference. It's a global conference ele over 800 abantu ama women in influential positions. Ngaba yispeaker khona lapho kuyinto engayilungiselwa iMandela Washington Fellowship. So ngathi ngiceda futhi khona apho ngahle ngafonelwa umuntu weKenya wangenzisa ku podcast yakhe eKenya. And then ngaba yispeaker futhi ku conference yeYali ukucelebrate 10 years of Yali. Iyanceda kakhulu iYali ngenxa yama opportunities. Abanye bayakwazi ukuthola ifunding ukwenzela ukuthi khona uchove umsebenzi owenzayo.
Njengoba uthole ulwazi oluningi phansi kwalolu hlelo ukwelemelika, bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kweZimbabwe?
Lezi zinto vele Mike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokho akusoze kusebenze. Ngiyakhumbula ngifika kwenye library abayirenovate nge 5,000 US. Ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama-projects okuthi uyanika umuntu 5,000 and kumbe 10,000 kumbe 1,000,000 but into yona liyana i-such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela. Kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba-empowered but I guess kwakunichallenja lakho ukuthi ngisebenze nzima ukuthi ngifinyelele ama-goals engiwafunayo mayelana le-advocacy for abantu abakhubazekileyo.
Unkosazana Samantha Spanta ngomkhokheli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust ongena kuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship ngo 2019.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende welemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilunga le-Senate lebandla lama-Republicans lawele Melika uSenator Lindsey Graham uqalisile insuku zakhe zokuhlala eyedwa ku-quarantine ngemva kokwazisa ukubana usebanjwe yi-COVID-19. UGraham uthathele umkhuhlane we-COVID-19 yena kodwa ehlatshiwe amajekiseni omabili ukupha umzimba amasotsha ukuzivikela awe-vaccine. Ubike enkundleni ye-Twitter ukubana ujabule ngoba wahlatshwa ijekiseni ethi ngoba ngabe akahlatshwanga kube kuzaba lo monakalo omkhulu. Isiphathimandla sebandla lama-Democrats edaleni lephalamende welemelika u-House Majority Whip Jim Clyburn Utshele abezindaba abe-Associated Press ukuba nawe sabela ukuthi abezombusazwe bebandla lama-Republicans abalokhu bemadolo nzima ekuphasisweni komthetho wokunceda ukubhadalela indleko yomthelo wezindlu kuzulu welemelika obhekane nobunzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuzadalela umbuso kamongameli Biden ubunzima obukhulu. Isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona uncedo oluphiwa amazwe omhlaba abhekane nobunzima, unkosikazi Samantha Power wethekelele inkamba enkulu egcina iziphepheli esemngceleni weleSudan nele-Ethiopia ye-Amvukoba izolo. UPower uhlanganele ukukhulumisana leziphepheli ezihlezi kule inkamba, iningi lazo kungababalekela impi yomdeni esigabeni seTigray kwele-Ethiopia eqhamuke ngolwesinyakenye. Yedolobho leDenver esigabeni seColorado kwele-Melika City sesicabanga ukwethula umthetho obamba ngamandla izisebenzi zonke zekhansili lezamankampani azimeleyo emsebenzini eqakathekileyo efana lalabo abasebenzela emzini egcina asebeluphele, ama-nursing homes kanye lemajele, ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuhlomisa umzimba namasotsha okuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine lapho kusiyaphila inyanga ezayo kubampandula. Lokho kubikwe ngumeya walelidolobho Michael Hunter Zulu. Kulamalungu edala ephalamende lwelesouth sudan engumntuasithukisasenaufundise ukuqala umsebenzi lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano sokukhomisana umlodwa esalotshwa ngomnyaka ka-2018 ngemva kwempi yomdeni eyadonsa iminyaka emihlanu phakathi kukahulumende labahlamuli, yachiya ibulalise abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000.
Kwezenotho lamhlanje impiko ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithumele imali ephose ingene ku-$1 billion phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo isivuselele umkhankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe laba ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni ilizwe labo. Uncube uthi imali ethunyelwe ngabantu laba kusukela ngosibandlela kusiyafika ngonhlolanja lonyaka ikhwele yaya ku-$746.9 million isuka ku-$288.7 million ngesikhathi sinye nyakenye. Wathi engena embusweni umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi abantu laba bazafunyelwa ukuvota. Kepha ibandla lakhe selihlabela ingoma ehlukileyo. Nango umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Izimali ezibuya kudiaspora zinceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe lakithi laseZimbabwe, and sikhangelela ukuthi uma kusiyophela umnyaka siyabe sesingale kwebhiliyoni, even kubo 2 billion, which is very significant ngoba ma ubheke i-GDP eyeZimbabwe ikhonapho kubo 5-6 million. So kusho ukuthi sicontributa thina over 25% of i-GDP elizwe lakithi. So kubalulekile ukuthi thina siqinise kakhulu ukhankaso lwethu lokuthi sinikezwe ivumo yokuthi sivote singaphandle.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla se-MDC Alliance yeMelika, umnumzana Tim Moringai.
Kutsho ukuthi thina esingaphandle, we care about izihlobo zethu labazali bethu abakhona ekhaya. Into emangalisayo is ukuthi i-government yethu ezanu-PF lay, instead yokuthi bona badinge amaways okuthi basebenze le diaspora, bona bayenza izinto zabo ezokuyala ukuthi thina sivote.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intathelizindaba kumaviki asanda kwehlula ukuthi kabasoze bafa bavumela izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ukuthi zivote nxa amazwe afana leMelika leBhilithane engesulanga izijeziso azifakela amalunga aleli bandla. Amazwi kaChinamasa agcizelelwe lilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lanxa evuma ukuthi abeZimbabwe abaphandle kwelizwe yibo abawuphetheyo umnotho akumelanga bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso.
Vale ndima enkulu abayidlalayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe labo. Kodwa ke nginanzelele ukuthi aluba singakuvumela khona ukuthi kwenzakale, ngileqiniso izitha zingathola indlela yokusiphambanisa enhlelweni zethu ekhethweni lapha. Angiboni ukuthi thina njengeZANU-PF singazi reforma out of power siloku sisithi thina silungisa izinto ezincedisa isitha.
Kodwa umoyo uthi okwenza iZANU-PF yale ikwesaba ukunqotshwa hathi izijeziso.
I think he excuse a week ngoba mawukhangelisisa ama sanctions lana izidera. One of the things ekhulunywa izidera yiyona leyo ukuthi iZimbabwe ile poor record ema human rights. And mawukhangela indaba yokuvota, ivote is a human right ngoba ngamalungelo ethu njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi sivote. And the constitution yethu eka 2013 ivumelana lakho khona lokhu ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumele abe lelungelo lokuthi avote.
Umoringa yena uthi izizalwane seZimbabwe kumele zibambane zikhankasele ilungelo lokuvota ngoba ukhetho solusondele.
Thina njenge-MDC lapha eMelika City mhlaka 18 September siyabe sikhona e-United Nations lapha okulabe kulama mongameli welizwe amazwe wonke jikelele lathi siprotesta khonapho i-demonstration ukuthi kumele basinike i-vote.
Kodwa uGawule uyemba phansi uthi kazesulwe izijeziso kuqala.
Amazwe la asincindezele kasusa ama-sanctions. Singadlala ibhora abanye begqoka ama-shooters abanye begijima ngenyawo. Asidlaleni sonke sigqoka ama-shooters.
Lanxa abalwela amalungelo besithi isisekelo sombuso siyavuma ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zivote zikulawo mazwe, umthethwandaba we-Constitutional Court walile ukuzivumela ngo-2018 kudaba olufakwe kulinkantolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umthetho uthi umuntu ofuna ukuvota kumele avotele elizweni ku-polling station ayabe eyiphiwe. Abavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe ngabasebenzela uhulumende weZimbabwe kuphela. Umkhokeli webandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Lovemore Maduku namuhla ulandule impiko yokuthi ukuphiwa kwabo izimota ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi komanyano weZANU-PF lamabandla amancane aphikisayo owePoladi kuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
IPoland ngumanyano owabunjwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho luka-2018 lapho anxusa khona abamabandla aphikisayo esithi ufuna ukuthi basebenzisane laye ukuthuthukisa ilizwe. Kodwa ibandla elikhulu eliphikisayo le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lanyala ukuba ingxenye yalumanyano lisithi akala njongo enhle ngalumanyano. Ekhuluma lentatheli izindaba yare namhla uMaduku uveze ukuba idale le-Poland kumele liqhubeke liphiwa usekelo ngoba lisenza umsebenzi omkhulu. Usole kakhulu abantu abathi uMnangagwa usebhadala amabandla ku-Poland ngokubapha izimota ukuze bengaphikisani lohulumende.
Just I wanted to explain the point that we believe in Poland and that Poland is a good thing for the country.
Lokho kusekelwe ngumsekeli webandla le-NCA uNkosikazi Yingani Mkandla.
Hayi, bayasolo kodwa sina sibona senza into engalunganga, senza into elungile ngoba iPoland ihlanganisa abantu. kungabaluli ukuthi sihambise ebantwini sibatshele ngePoland ngephepha zePoland ukuthi iPoland ithi asisebenzeni ndawonye abawinayo labaluzayo, ngoba oluzileyo la ulendlela ikade efisa ukuthi ngabe uwinile ubeza abuza njani ilizwe. So yikuletha ama-ideas abantu abo ndawonye. So nxa ewinile akwazi ukuthi umuntu la ubele ndlela akade ezabusa ngayo, so akabuye ngesizohlanganisa. Ngizwa ukuthi enibefuna ukubusa lani lami sesehlanganisa ilizwe leliphambili.
Unkosikazi Mkandla uqhubeke esithi ukuthatha ukwenziwa izimota ngabamandla phansi kwePoland wenzelwa ukuba bahambise ilizwi lokuqakatheka kwaleli qula.
Angikho ukuthi babeisikhathisa ngoba sivuze sisebenza ngithi siyasebenza isikhathi sonke lesi lokhu sihamba besihamba ngezimota zethu ukuthi abantu esihamba ngama-transport bekusiba nzima. So loku yindlela elula ukuthi abantu bahambe babuye bezohlanganisaumsebenzi wePoland. Lokhu kuphuma nje siyangaphandle ebantwini ziningi ama-programs akhona kuPoland la amanye afuna ukusihambise sifika lamakhaya siyafika ngani kathe sakula transport akulani. So nxa silemota kulula ukuthi ngihambe ngeveke ngemota yenalePoland ngisiyabatshela ngendaba zePoland ukuthi kanti Poland bavele iyini abantu babakayizwisi kodwa futhi bayizwisisa abantu laku-grassroots bayizwisa iPoland ukuthi kanti vele iPoland yona iyini isilethelani njengelizwe impumela yalo bazayibona phambili.
Kodwa incitshi kwezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthi uMaduku utshengise ukuba kanandaba lozulu ngokuthatha imota zePoland ngesikhathi uZulu esidla ingqoqo zomlomo.
Ukuthatha kwaMnumzana uProfessor Maduku imota yePoland kuyinto nje eyenziwa ngama-political leaders eZimbabwe, ngoba singakhangela siyabona ukuthi yena uthetha imota leyi sabona ngomnyaka odlulileyo kunikwa ama-chief izimota, kodwa singakhangela ama-hospitals lezikolo zethu azila mali, akula ama-ambulensi, akula amabhuku okuthi abantwana befunde, amatitshala akaholi imoli ethengayo. Konke lokhu sitshengisela uvele ama-politicians eZimbabwe ngabantu abafuna ukudla, noma ungazi kwela kuma-opposition akhona la baphiwe inkalakada zezimoto ephalamenti bazithatha.
Ingcweti ezicubulwe ngezombusazwe ziyasola inkokheli zamabandla amancane aphikisayo eyavuma ukungena umanyano wePoland zisithi lokhu kuzakwenza behluleke ukuphikisana lomnangagwa loba ukumsula lapho umbuso wakhe uphosisa loba usephula amalungelo oluntu okugoqela ukwehluleka kwakhe ukutshengisa iziphathamandla zikahulumende wakhe ezidala amacala enkohlakalo eye esidilize umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, iziphathamandla zeZimbabwe Olympics Committee emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympics eqhutshelwa kwele Japan zithi abadlali abahlanu ekade bemela iZimbabwe kule midlalo benze kuhle lanxa nje bengatholanga izicoco. Umkhokheli walinhlanganiso uFrederick Ndlovu uthi kuyabukeka okwenziwe nguDonata Katayi, uPeter Wessler, uPeter Gilpin, uNgone Magusha kanye loScott Vincent. Uthi bonke laba benze ukwedlula abajayele ukukwenza emidlalweni yabo egoqela ukubhukutsha, ukugijima kanye legolf. Iziphathamandla zonke zizabuyela ngolwesibili kusale unkosazana Kirsty Coventry ongumphathintambo obona ngezemidlalo kanye loScott Vincent. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Uyenze izimanga sibili uScott Vincent ngoba awufaka isibhekiselo sibili emdlalweni yethu at the shot of 67 and finished tight at 16 overall on a score of 18 under. So ngathi overall kukho konke uScott Wilson uqede nge-7 shots engamuva kwe-gold medalist position. Waqeda futhi 86 shots behind i-silver medalist, and then uqede 84 shots shy of i-bronze medal. So hanti yabona nje ukuthi hayi ubeseduze kakhulu ngoba uyenze izibanga lomfana lo.
Singathi batshaye njani kodwa kona ngombono wakho?
Abafana bethu lokazana bayenze kuhle kakhulu. Singakukhanyela vele ngesayensi ama-records la abakwenzileyo lesivele sikwazi ukuthi xa benze kuhle kakhulu bengabe ku-personal best. So akade sibasethele khona thina ukuthi wonke kumele ukuthi be-break ama-personal best record abo, kuyikho lokho abakwenzileyo okuthengisela ukuthi kwangona kutho ukuthi even kusasa yethu la for i-Paris 2024 ikahle, ngoba nxa singabanika konke okubonakalayo sibaha hambise kuma competition amanye aphetheya sibadingela izimali zokuthi badle izinto ezikhondileyo hayi bona abantu singafika kuParis 2024 singabanye wama-contenders amamendulo
singathi ke sebebuyele yini ekhaya bonke kumbe lokho bekhona khonapho